okwakuqala hlehle thina akade sikuyenza bekungaso kutshengisela ukuthi abantu bebebhidikithi bekuyindlela yokuthi abantu bayekhala ihlangano yokuxoxwa besiyakhuluma ngendlela ujob scard aphathe ngayo nangendlela okuphathwa ngayo bonke abantu abakhangelelwe ukuthi ngama-politically opposition members okunye sikukhangelayo okukhulu kakhulu sizama ukubona ukuthi kati eZimbabwe i-democracy okukhulunywa ngayo iyavumela i-multi-party association of ordinary members abantu nxa sebekhuluma ngezombusazwe bese bebotshwa bengathonisisi thina kakhulu kakhulu ade sifuna kuveza sikuyenze ukuthi sikhangele indaba kajob scard lesikhathi asesihleli lesikhathi esisetshenziswayo ukuthi lamuntu usenkantolo kusasiphumile izinto zenezana zonke nxa sezibuya zisitshengisa ukuthi umthetho ezimbabweni awusivumeli ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo ukukhuluma indaba zakho
manje libona kumele kwenziweni njengoba livinjwa ukutshengisela phezu kwalolu daba
okubalulekileyo sikhangela ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo abantu abahamba empini abalwela ilizwe leli okwakuqala kwakuyikunikeza amalungelo alingeneyo ebantwini bonke singakhangelelanga ukuthi umuntu ume kuluphi uhlangothi sikhangele kathesi nxa sesihlangana laleyo indaba enje ukuthi thina kasisami ukukhuluma ngakho sesifuna ukukhuluma ngakho size sikhulume ngazo zonke ezinye izibothwa ezibothwayo zibothelwa indaba yezombusazwe okwamanje sesikhangele ukuthi ikhansili le ekajob scard solidarity inabe zonke indawo ifike kade sinxa bekhangela ukuthi kuseharare nxa bekhangela ukuthi kukobulawayo bathole ukuthi sisendaweni yonke khuluma ngegama elifana nayo ngezinye indlela sebesincedile ukuvula amasango ethu ukuthi amasango kawavuleke kukhulunywe ngendaba eyenzakalayo ezimbabwe ngokuhlukunyezwa kwabantu benakanele ukuthi baku-opposition benakanele ukuthi balisana lohulumende lanxa khangela ukuthi abantu bamela abantu bafuna ukuthi abantu eZimbabwe ayisibo bebandla elilodwa abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele bekhulume ngobandlululo bakhulume ngokuncindezelwa ngokunjalo thina sithi amasango sevulekile ukuthi yonke indawo ama-provinces wonke kawazimisele ukukhuluma ngenhlupho abalazo sinjenje-ke ngalesi sikhathi kathesi besilohlelo lokuthi akuyehle kugcwala indawo yonke sibone ukuthi kumiswa bani engaphi